ngiyanazela ukuthi kulemithi ukuthi sakhe amasali zamaningi nakubona ukuthi sithenge izimoto kodwa ayikhona kacash imali encane leyo esiyitholayo nga siyastrategize sisebenzise imali leyo sithenge ukudla okwaneleyo sinike lama-farmers imali yokushiya ukuthi khona bazasiza inkomo zabo mbona ngani lokho kuthenga izimoto akubuye mbayimbayi sesikwazi ukuthi abantu banjani bayasutha imali yonke leyo kumbe the bulk of it nga iyadinga ukudla
bakhona ndlovu-ke abathi lokho kwenziwayo lugatsha lwezokulima kungani kulungile ngoba bayaqalisa phela pho-ke yona ungathini khona
khangela babaduze i-GMB okweminyaka ethile ilandelelana behlulekile ukubhadala ama-farmers akade edilivela ini i-grain kumasalaza ngalawo yikho ama-farmers engasafuni lokudiliva umumbu siya ngaphi i-GMB ngoba ababhadalwa that's number one kukanti futhi imali ngaleyo ngayiyo sisebenzisayo okugebha amadamu kwenzela ukuthi silime umnyaka wonke throughout the year kwenzela ukuthi sibe self-sufficient in food asibe self-sufficient in food before sikhangele ukudinga ini izimoto irelwe zikoriyedwa lezi ukudla kusuka esigabeni esishiyeneyo angiboni ukuthi ngathatha imali endawo suka sithenga imota kathese a-a asithengeni ukudla abantu basude abantu babesuda bazakwazi ukusebenza ngamandla-ke sishiye ukuthi ukudla kuyatholwa umuntu wonke
ngase sikhangeleke kade sisimo sokudla kunjani khona ngapho-ke emakhaya
emakhaya komile isilimo silimele uyasanga ubona okungama-pethes okuncane okunyawuthi lapha but lapho omunye khona umumbu akusela lutho vele nina ngingacebisa laba famazi ukuthi bawahlageqe khonokho esekuwomile bahle bakubekele inkomo zabo ngoba pretty soon vele le nkomo ziyaswela ukudla
ndlovu ungathi abantu pho badlane okwamanje
kathesi abantu abanye basafidwa ngama-organizations athile abanye basathola from abantwana abase-South Africa abanye badla amakhabanga lawo angavutwanga nkuluma emasimini osekufelwe ngabonina yikho abakudlaka abantu kathina